lichona njani zulugandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Kala mnumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi. Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezinsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu?
No, hayi siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo inka abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo. Ngakho ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso njengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela bese ecansini ukuze bathole ucansi oluvikelekileyo zibe khona. Nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile. Ngakho ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe iqini.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi likhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku?
Okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo besenza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi libe lisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma sebeziswa ngesikhathi sivalekile, kutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emikhuhlane ethindwana ngokwecansi indawo ekhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye singabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethelelwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani singanelo?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqotsha bonke abantu ethawni bekusiba lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe, kodwa kathesi sesiwabona sebebuyele emsebenzini sibili. Hhayi, bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye. Lilale.